Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 13 Nkwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amandla okumanyana kukaZulu wesigaba semandebeleni afaka uhulumende ekhoneni aze abuyisele ihawu kubhakane le Joshua Mkhabuko Nkomo International Airport.
Ombono wami mbona ngani okwenze uhulumende wakhipha statement esekhuluma ukuthi banike contract or ngithi tender yokuthi kulungiswe isign e-airport outrage kumbe ngithi kuzonda kwabantu abakutshengiseleyo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ukunqoba kwalo kuma-by-elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo.
Ngendlela abantwana beZimbabwe abahlupheka ngakhona okubangelwa libandla le-ZANU-PF, akulamuntu ozavotela ibandla le-ZANU-PF ngomnyaka ozayo. Ikho-ke lizanqoba
I-commission ebona ngezokhetho elizweni e-ZEC ithi ngemva kohlelo lokubhalisela ukuvota, abesifazane yibo abaningi abakuluhlu lolu elizweni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukumanyana kukaZulu wesigaba semandebeleni afake uhulumende ekhoneni waze wabuyisela ihawu kubhakane le Joshua Mkhabuko Nkomo International Airport. Ibhakane elile hawu induku lomkhonto lethulwa kuleli gceke kuyona le iviki kwafakwa elinye elingelalutho. Lokho kubangele ukuthi uZulu wesigaba semandebeleni avungame ngazwi linye enkundleni zokuxhumana kunye lasemphakathini okudale ukuthi uhulumende ahlehlele ngemva athi wayethula leli bhakane okwesikhatshana nje. Kwaqatshwa omunye ozabaza ibhakane elitsha elile hawu. Sixoxe lentatheli zindaba uZenzele Ndebele, njalo ongumqondisi wenhlanganiso yezindaba e-site, onguye owethula umfanekiso owatshengisa ibhakane elile hawu lisethulwa.
Ombono wami mbona ngani okwenze uhulumende wakhipha statement esekhuluma ukuthi banike icontract or ngithi tender yokuthi kulungiswe isign e-airport outrage kumbe ngithi kuzonda kwabantu abakutshengiseleyo, betshengisela ukuthi bananzelele ukuthi uhulumende weZimbabwe kabahloniphi especial abantu bangapha esindebeleni. Ngoba ungabala istatement lesiyana sivele nje asilangqondo, ngoba akula muntu ongathi yena ngemva kokuthi isign iliyane ehawu ibe khona for iminyaka phose 13 ebese sithi yena yayitemporali, so bazaphinda beyilungisa. So kuthi bakhipha isign etemporali baphinda bayireplace ngenye isign etemporali. So bekuyikundlela nje ukuthi bezame ukuvala ulaka abalubonileyo abantu betshengisela nje ukuthi abathabe omba bathabanga ngendlela abangahlonitshwanga ngayo nguhulumende weZimbabwe. Mbona ngani bebesizwa amanzi ngomuntu nje kade sizwa ukutshona komfule ukuthi ebone ukuthi kambe kuyini okunye angakwenza ewea abantu ukuthi bazamphendula bethini. Kodwa ke hayi, uhulumende ukutholile lokho kade kufuna.
Manje ngokuzwa kwakho bathi bazavisela na lona lelana ihawu elalikhona kumbe sokuzafakwa okunye njalo ukuhambelana lalo ihawu?
Khonapho ke kuyahlupha ngoba abakaci ukuthi bazabuyiselani. Remember bathi bona sebenike itender ukuthi kudizayinwe eyinye isayini yona leyo. So singathola nje ukuthi sesilohlupho sebefakile umbuyane handa airport ya Kubulawayo kumbe befaka umongameli welizwe kwase kuthiwa airport si Emmerson Mnangagwa airport ngoba abantu laba kumele sibananzelele nje ukuthi bona inhloso yabo ikudiliza imbali yamandebele ukuthi nje kungabila anything amandebele aziqhenya ngayo ungazibuza ukuthi indaba kungela imali kungela anything kungela sithombe zikamzilikazi kungela sithombe zikalobhengula o amanye amakhosi emathebeleni la ngapha indaba engekho emalini kodwa sona sibona umbuyane handa sona sibona iGreat Zimbabwe into ezinjalo so singamangala nje singaba lokungumbe sizathola sesibuyela futhi sesikhuluma ngendaba nale bebuye le enye sign engelani lokwenza ukabulawayo kumbe emathebeleni ngoba injongo yabo vele ikucitsha imbali emathebeleni bazimisele bona ngishona nationalism
uzenzele Ndebele intatheli izindaba njalo engumqondisi wenhlanganiso yezindaba eyesite ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo abanye abagqugquzele ukubuyiselwa kwebhakane leli ngumkhokheli webandla leMRP umnumzana Mqondisi Moyo ngesizwe imbono yakhe ngalolu daba
Ngiyabonga baba Chris Gande labalaleli akusoqiniso ukuthi ihawu likhitshwe airport ngenxa yokuthi ubaba uJoshua Nkomo wayekhanye ngani ungumkhokheli omele amandebele iqiniso ukuthi ihawu likhitshwe nje airport kuzinanzelelwa njalo kucitshwa imbali yamandebele uzakhumbula ukuthi ihawu lomkhonto lenduku kwaba yizo izikhali ezasetshenziswa ngamabutho kalobhengula lapho babesilwa laba mhlophe abamhlophe bephethe izigwagwagwa besebenzisa yonke imibhobho ababelayo ngaleso sikhathi amabutho kalobhengula esilwa evala ngebhekhu uzananzelela ukuthi silayo ibhekhu of lalaphansi silayo ibhekhu of gatade silayo ibhekhu of empandeni layo ibhekhu yasepupu zonke lezi kuyizimpi amabutho enkosi lobhengula alwa khona evikela ukuthi abamhlophe bengasithumbi besithathela umhlabathi ye ukukhithwa kwehawulele airport iZANU PF government inanzelelile ukuthi thina ke njengemthwakazi Republic Party silibandla elivuselela konke okungabe bekuzilokwenza lesiko lethu lemvelaphi yethu osokubonisa sobala ukuthi khona khona ngempela lathi sinjalo siyayisebenzisa ihawu siyasebenzisa induku lomkhonto ngoba sitshengisela ukuthi siyona kanye insilelani yamabutho ethu inkosi lobhengula konke lokhu kuyasitshengisa ukuthi iZANU PF iyaphanika umsebenzi omkhulu wenziwa yimthwakazi Republic Party ngoba bayazama ukwesula yonke imbali elokwenza lokuthi kubonakala ukuthi amandebele ngobani njalo imvelaphi yethu ingapi uzananzelela ukuthi baqeda ukusifakela imali elobuso kumbe ngithe lepikitsha likambuyane handa okutshengisa sobala ukuthi kufihlwa eyethu imbali ngapha kuvuswa emashonaland khona ngale ngoba umbuyane handa uyaphakanyiswa kodwa inkosi lobhengula ayiphakanyiswa
Abanye ngabathi khona uphawu olwesigaba semandebeleni kumele kube indlovu hathi ihawu ngoba indlovu luphawu olukhona la kumanispala wakobulawayo uthini wena ngalokho
kuliqiniso babugande konke lokhu kuyindlela nje yokufihla imbali yethu ngoba indlovu thina sasisebenzisa lati njengophawu lwethu lomdaku kodwa ke izekhi yasimisa isithunywe yeZANU PF yathi indlovu ingilunye nyamazana ezifikelweyo kulele leZimbabwe soke akulandaba lihawu akulandaba indlovu konke lokhu kutshengisa imvelaphi yethu kutshengisa ukuthi singobani imbali yethu yacitshwa ngabomo kuphronyuthwa imbali yeZimbabwe ngoba ungadiliza isizwe uthathe iculture yabo uyilahle usiqede yonke into ngalaba bantu njalo sizananzelela babugande ukuthi ngo-2018 iMRP iqalisa ngo-2014 isimboli yethu ibiyindlovu bakwenza ukuthi ngo-2018 sokusele 3 months ukuthi ama-elections afike basitshintshisa indlovu bathi indlovu ingezinye zezinyamazana ezinhlanu eziprotekthiweyo elizweni kungokunjalo akumelanga ukuthi sisebenzise indlovu bathumela ke izekhu ukuthi isitshele ukuthi sekele ukusebenzisa uphawu lwendlovu yikho uthola ikatesi MRP isebenzisa lona leli kanye ihawu elilomkhonto lenduku konke lokhu kuyatshengisa ukuthi iZANU PF yesaba ukwenza kwe-MRP ngoba bayabona ukuthi siphethe ihawu lenduku lomkhonto okuyindlela esitshengisa ukuthi sizivikela kanjani singabakamthwakazi
umnumzana Mqondisi Moyo umholi webandla le-MRP kuke kwaba labanye abebandla lezanu PF okuthiwa bathi ibhakane lehawu lomkhonto lenduku akutshengisi ukuba umuyi uJoshua Nkomo onguye owahlonitshwa ngokuthi igcekeleli liphiwe igama lakhe wayengumkhokheli welizwe jikelele hathi isigaba yikho kwakumele ibhakane lehawu lisuswe kufakwe elilenyoni yelizwe. Sibuze isikhulumeli sebandla lePatriotic Front uMnumzana Mxolisi Ncube njalo oyintatheli zindaba ukuthi ulubone njani lolu daba.
Engikubona mina kungalunganga ukuthi uhulumende aphonguvuka ekuseni ejuma abantu ekhupha uPaul lolu abelufake e-airport engazange akhulumisane loZulu wakobulawayo, ngoba abantu badinga uhulumende ongazenzeli umathanda kodwa owenza izinto ngokubonisana labantu ngelokho kuthiwa yi-consultation, ngoba lanxa nje i-airport le iligcekele indiza mchina likahulumende kodwa kubalulekile ukuthi uhulumende ahloniphe abantu bakuleyo ndawo lapho i-airport leyo ekhona, ngoba ayizimelanga nje yathi dandalazi egangeni kodwa isendaweni ephethwe ngabantu baleyo ndawo, iyingxenye yempilo zabantu bakobulawayo. Kungakho bekufanele ukuthi uhulumende akhulumisane labantu bakobulawayo, anikeze lezi zathu zokuthi lolu phawu lukhitshelwani njalo kuzokwenzakalani ngalo.
Iningi lithi ukususwa kwehawu lokho yikweyisa ubuntu besindebele. Uthini wena ngakho lokho?
Ukudelela singakutsho yikho khona lokho nje ukuthi uhulumende kakhulumisananga labantu anduba akhiphe ihawuleli ebelise airport. Kodwa angiboni ke mina ukuthi kungani kufanele abantu kumbe isizwe samandebele sizwe sidelelekile ngokukhithwa kwehawu ngenxa yokuthi ihawu ngesingami alilani lobundebele, alilani lensika yamandebele. Yebo, sengike ngezwa abantu besithi bona igama lethi Ndebele lisukela ekuthini abantu bamahawu amade, kodwa khona ukuthi amahawu amade kubonisa sobala ukuthi akusiwo wodwa amaNdebele abesebenzisa amahawu lanxa nje awabo abemade. Ihawu ungabheka amadolobho cishe wonke aseZimbabwe kuma emblems awu kumbe ngithi mina kuma coat of arms wawo alalo ihawu, okutshengisa ukuthi ihawu enda kuphelele eZimbabwe kuphela, langaphandle kweZimbabwe lapha eSouth Africa la kwamanye amazwe cishe wonke aseAfrika alalo ihawu. Lokho kubonisa khona ukuthi ihawu liyinsika yeAfrika yonke. Kungakho angiboni ukuthi ubuNdebele kusuke bungene ngapi lapha, ngoba nxa sesikhuluma iqiniso uphawu lwamaNdebele olwazakala luluphawu lwenkosi yokugcina yamaNdebele uLobhengula yindlovu, simazi eyindlovu. Yikho lokho le dolobha lakobulawayo uEmblem yalo kucoat of arms yalo lilendlovu hathi ihawu kuphela. Ihawu eliwu emblem yakobulawayo liqinekile lifana nje lamahawu angatholakala noma ngapi, kukanti ele Harare yilo eligcweleyo. Lokho kubonisa sobala ukuthi akulani lobuNdebele. UbuNdebele sibazi bungendlovu, yikho nje sasithi enkosini uLobhengula wena wendlovu. Kodwa ngicabanga futhi njalo ukuthi okuzondisa abantu kakhulu phezu kokuthi abalandwanga kwakhulunywa labo yikuthi bona bavele uhulumende abasamthembi. Kungakho yonke into ayenzayo lanxa ingela sizathu nanxa ingahlukumezi kangako okwensika yabantu, kodwa ngenxa ukuthi kwenziwa ngumuntu ovele engasathembakalanga, yikho kwenza ukuthi abantu bagcine sebezondela laloba yini.
UMnumzana Mxolisi Ncube isikhulumeli sebandla lePatriotic Front njalo eyintatheli zindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Uluhlu lwabavoti iVoters Roll itshengisa ukuba abesifazane yibo abaningi ababhalisela ukuvota kulabesilisa elizweni lonke jikelele. Ikhomishini ebona ngokuqutshwa kokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission ithi inani labakuluhlu lwabavoti iVoters Roll yizigidi ezifika phose isikhombisa 6.7 million kuzigaba zonke zelizwe. Abesifazane yibo abakhokhelayo ngaphandle kwesigaba semaSwingo isigaba semathepeleland south yiso esilaba voti abalutshwana 266,581 kulandele esakobulawayo esilaba ngo 270,629 isigaba seHarare yiso esilabantu abanengi 949,782 kulandele eseMidlands esilabavoti abangu 764,161. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi ukunqoba kwalo kuma-by-elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. Leli bandla libhuqe elezanu PF ngombimbitho laliphinda njalo kukhetho olwenziwe ngomgqibelo odluleyo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo-kansila we-CCC wobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu.
Okwenzakale kuma by-elections lapho kunqobe khona ibandla le-Citizens Coalition for Change kuma councillors la kuma members of parliament inkombandlela yalokho okuzenzakala ke ngomnyaka ozayo u-2023 kuma general elections kusobala ukuthi ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa lizanqoba.
Abezanu PF bathi liyazikhohlisa bazalitshanje balibhuqe kukhetho lomnyaka ozayo.
Ngendlela abantwana beZimbabwe abahlupheka ngakhona okubangelwa libandla lezanu PF akula muntu ozavotela ibandla lezanu PF ngomnyaka ozayo, ikho ke lizanqotshwa lidlile ibandla lezanu PF bamangaleke bona njengoba besithi bona bazanqoba thina simangale bona yibo abazamangala ngoba njengebandla sibhalisile abantu abaningi kakhulu zathi thina sikhangelele ukuthi sibhalise abantu abafika 6 million ukwenzela ukuthi sithole amavoti eneleyo ukuthi ke sinqobe ngomnyaka ozayo. Ikho ke labo bantu kesibhalisile abatsha labantu abavele bebhalisile bazavotela ibandla le-Citizens Coalition for Change ngoba sokusobala ke ukuthi ibandla lezanu PF lehluleka, umbuso kamnankagwayo ehluleka ngoba abantu sebehlupheka ke ukwedlula isikhathi abahlupheka ngaso kubusa uRobert Mugabe. Sokunzima kakhulu, yikho kanye iboni ke ukuthi kulo muntu owavotela ibandla lezanu PF ngalesi sikhathi.
Abanye bangabuza kansila ukuthi lina njengoba lihlala likhala ngokuthi iZanu PF iyaqilibezela kukhetho linqobe njani pho kuma by-elections lawo.
Akukaze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Okokuqala, abamabandla aphikisayo bayalelwa kwenza imihlangano. Abamabandla aphikisayo kabakhitshwa ke kumabonakude kwi-ZBC kabakhitshwa njalo kumaphephandaba ke kaZulu ke kanjengabo Chronic labo Herald. Ungabona bekhitshwa ke kwimidiya yena le estate babe bethethiswa bethukwa. Yikho ke inhlelo abazenzayo ke kabakazikhitshwa ke emsakazweni kanti kabavunyelwa njalo ukwenza inhlelo kakhulu ke emaphandleni lakwezinye izindawo eziphandle kwamadolobho. Yikho ke ukuqilibezela khona lokho kokuqala ukukhona bese kusiba khona njalo ukuqilibezela ke kuma votes naso kusenza i-tallying kunengi ke kwenzakalayo ke ibandla lezanu PF laqilibezela. Kodwa ke i-tsunami ekhona ezayo ngomnyaka 2023 lanxa bengazama ukuthi baqilibezela soze bakwenelise khona lokho ngoba abantwana beZimbabwe bazabe bephume ngobunengi babo kuyavota. Siyathembisa ke abantwana beZimbabwe ukuthi ke phumani ngobunengi lihambe ke le vota lingavota ke iZanu PF soze ukuqilibezela ngoba iyayibidliwa kumangalisayo njengalokho kwenziwa uLungu eZambia wadliwa nge-over a million. Xa bedliwe over a million kuzaba nzima ukuthi baqilibezele.
UMnumzana Edwin Ndlovu yisiphathamandla sebandla le-CCC njalo engukhansila wedolobho lakobulawayo. Kodwa ilunga leZanu PF uMnumzana Joseph Chuma olilunga njalo le-Central Committee yaleli bandla uthi ibandla le-CCC liyazikhohlisa.
Nxa sikhangele ukhetho lolusanda kwedlula solufuna umuntu olukhulu lesifisa ngelisho lokukhangela ngendlela othi ngesilungu analysis of figures, analysis of the environment or the terrain evoti yangkhona. Lokho ngisho ukuba ngathi khangele sikhangele ukuba isifiso sine mina elo ngisho lakathi ngibona kuyafanana le MDCA iyayivele ikhona naleya ivele ile strong yayo kuma urban councils kumbe ama urban constituencies bavele bahlala bengabantu abanqoba khona lapho kodwa benqoba ngama number aphezulu ama figures aphezulu kakhulu kathi sizingakhangela ukhetho oludlulileyo ukhalo ama number abo abavotele ngawo lama number ethini votele ngawo uzabona ukuthina lapha kuma urban constituencies lapha sinokushikisa ama number ethi aloko expanda okungitshela bana kulento eqondile esiyenzayo kumbe abantu sebenzisisa okungcono kulaloko abazisisa ngako ngo 2018 okude ngisho mina singayazi lokusebenza kuhle labantu laba bale ngozi yokubana kulamanye amasipeze thina sesibahluthulele wona ngoba sosibeze into ecusha ngumphakathi okhona khonapho lapho abahlala khona kanti emtelibrei bazabona sibela sibele ngamanye ama-consisti akazebe lawo kuqala njalo lamanye ama-councilsin akazebe lawo kuqala.
Lina njengezano PF baba Chuma livame ukuziqhenya njengokuthi kalinqotshwa ekuma by elections. Ilokho kwenzakeleyo kulikhathazi lanxa nje lesithi lidobhile lapha lalapha.
Akukhathazi ngisho ngoba yabona ama-dynamics amaningi abasimbangana lapha elizweni lokungafilta information kusho ebhini ngabe kungokunye kwezinto okubangele ukuba izibeke zisineke ngendlela yale ezime ngayo kuningi osukwenziwe nguhulumende lo omusha okababa omnangako kodwa ukhangelisiswa izinto zokwenza lezi ezinhle ezenziweyo ade zingakafiki ebantwini ngokuphelela abantu bazibona kuhamba njani into ade ivamile ukuthi sekuloku kufakwa i-perspective opposition social media nasebantwini abantu abaningi abalaleli i-ZDSP balalela ama-ZDSP nganawo Studio 7 nalani iningi ibazolethi lokuthi baleka ekufikeni kuma-stations abana ngathi sifake umbono wethu njalo sifake abana siyenzani sesingaphi kodwa-ke kade ndilokubona ukhima lani la sesingena ku-Studio 7 sesingena kwamanye ama-publication njalo sesingena nakwi-social media.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF njalo elilunga le Central Committee yaleli bandla. Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi eZimbabwe lilakho ukuzithola lisenkingeni kulandela isikwelede senkampani yamandla kagetsi eyezesa ebikwa isile sikwelede se-$37 million. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe unkosikazi Beulah Chirume owayengumholi webhodi yenkampani yengcingo eNet1 ukuthi abe ngusiba lukhulu wogatsha lwezokuqutshwa kwembiko. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Sibingele ku-Studio 7 salibonani nonke abasakazi abahle. Hayi, sijabulele ukusethulela indaba ezinhle ezilesiqiniseko njalo manje. Hayi, siyabonga nami ngokwesibili kodwa ngeyizwe yami i-voice note la ibalwa manje. Uthi hayi, siyabonga ngomsebenzi lo oyenzayo. Sengathi iNkosi ingalikhokelela isinikeze indaba njengokuba zinjalo. Amen, siyabonga.
Salibonani balandeli Studio 7 okhulumayo ngondlovini kolese Botswana.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 libengelelwa nguMoses lapha eMawane eGwanda. Mina ngizothanda ukuphawula ngalamadoda abafowethu laba abazibiza bethi ngabe MRP. Hawu madoda, ikhona into engihluphayo ngani bafowethu. Angisali ukuthi lingamandebele njalo futhi singamandebele sinjalo sifana layo yonke imihlobo lapha ezimbi. Zimbabwe. Asikho special thina yebo and akekho umuntu o special kudlula thina lati. Kodwa ukwenza kwenu likwenza ngenye indlela. Likwenza kubukeke songathi thina amaNdebele o as umthwakazi u special than any other emhlobo lapha ezini. Njalo kumele linanzelele ukuthi thina singumthwakazi sibalutshwane kakhulu kudlula lawo elithi ngamashona. Njalo lezi yasikhathi sizakudala ezokuthi kuleshona kulendebele kula wathwathi sezadlula kudala abafowethu. Ngakho nyalicela alizame ukubambisana labanye abantu sizame ukukhipha uhlupho oluyizanu PF. Izanu PF yiyo uhlupho esilalo eZimbabwe. Hayi ukuthi umshona oro esikanjani. If I am not mistaken uChamisa enjana gazi ngento zegugurawundi. Umfana omncane ongaziyo so lithini ngalokho lina. Lithi kumele ukuthi ajeziswele izono zabo khokho babo. Hayi akusebenzi kanjalo. Njalo bafowethu into okumele siyenze manje ukwakha asakheni singadelize. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani basakazi baka Studio 7. Sani lonke balaleli baka Studio 7 engilithanda kakhulu. Mina ngikhuluma ngilapha eLupane emakhaya sibili. Sithi ah izanyu bengabanye abantu sibili. Hayi abethi nje basuphele ukwenza la iloku ze izanyu siphele ngekwenzayo. Ingenye esila libasisibona ukuthi hayi akulaludo 2023. Yalo nqala ukhula ecabanga sile ukuthi kambe angathi lonye ukusiyathi ku 2023 uzasenzela okukhulu. Wayevele ngaphi ngesikhathi sonke senzelwa ngecampaign yokucela amavoti kuphela. Thina sikudinga ukuthi kalungise ilizwe. Ubona ilizwe lilungiswa ngamavoti ngazokucela amavoti kona lilungiswa. Asikukhanyeli phakathi kwesikhathi yakudlela imali. Ngasudinga izandla khona ukukhumbula ukuthi ngiyabalinga abantwana bayengwa ngezwisi emlonyeni. Kodwa ungakuhlihlela isuthi emlonyeni ukuthi kudlile. Hhayi sesiphelile isikhathi zanyu. Esiphelile isihlobo zami. Hhayi selibusile 42 years. Sina udedelwana. Hhayi sekuphelile. Phumani bo. Phumani machegu lidla amabhenkeni seliluphela. Akula lo yedwa omutsha phakathi kwenu. Kwele zimhlophe nke yebula ibimbi. Sonke sayilwa. Hayi, hlalani phansi makomrade.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7, sanibonani ku Studio 7 okhuluma ngo Jay Moy. Ngajabula le audio mayingafunda. La nginesikhalazo la labantu base bakozukho kumbe ngithi la labantu bezani PF. Waye makumele ukuthi baqhathe even ama conductor oyini imisebenzi eminingi okufanele ukuthi ivuke nga sesitshelwa ngabo 5 o level lokuba ng conductor kudingeka 5 o level liyabona ukuthi into abayenza ngcono bazenzele into zabo ikudelelwa khona lokho sicela ukuthi bake basihloniphe imisebenzi yangabe isiqhathe kuphela kungazange kudingeke into ezinele
ngibingelele kubasakazi bonke abasakazi bethu abahle abasinikeza indaba ezimnandi kangaka. Mina ngingubusani Mika obuya kwesigangatsha. Ngidlulise nami umbono wami lapha kumapolitician. Ngithi-ke asibe niqembu elilodwa, sijoyine i-CC silwe nesitha esisodwa, singangeni ngapha nangapha, silwe nesitha esisodwa. Uma singalo lesitha sethu lesi zanu sisinqobe, sesiqala-ke ukuvula la maqembu amanye afuna ukuvula ngoba umthetho yabo usukhona. Ngoba ngigcike kakhulu iqembu lezanu, hhayi siyahlupheka kakhulu ngaleli qembu. Kambe shuwa singake sisebenzele i-government na amakhombi la emithova sisebenzela i-government bazichaphaza bayenza yonke into sibili. Hayi izanu hayi ayiphumi ehlulekile sibili. Bengifuna beka lo mbiko wami uhambe uyozofika endlebeni zakhe nomnankakhe. Uyehlulekile akayehle esikhundleni, ayehle sibili. Isikolo ziyadula asiholi isikolo. I-school fees siphezu kwale mali esitholayo. Sithole ngaphi imali? Sidle ini? Sigadeni masemsebenzini? Hayi government emnankakhe, hayi you must fall down.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amandla okumanyana kukaZulu esigaba seMandebeleni abamba uhulumende ngamandla ukuthi abuyisele ibhakane leJoshua Nkomo International Airport. Ibandla le-CCC lithi unqoba kwalo kuma-by-elections asanda kwedlula kukhomba sobala ukuthi lizanqoba njalo ukukhetho lomnyaka ozayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela viki elithukela. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni.